isheshe eZimbabwe babaduwe inabantu abalamawala. Amawala angkhona avelela ayinjuswa ngabantu abazama ukuhypa iproblem esizela ukubenefitha kiyo. Ungafika ezitolo namhlanje uzathola ukuthi ama-shelves empty abantu ziyapark buying. Besiyafihla izinto besenzela ukuthi khona khona izinto kuthiwe sezidula kazisekho besenzela ukuzithengisa ku-black market. Why the government is letting them do that, I don't know. But isituation nangokwayo sibisibili ayimanga kuhle. Udubo lukhanya luyeza, kodwa okunye okwenziwa ngabantu kwenza udubo luhoye. Angazi umbe yangizwisisa khona.
Ye, qhubeka baba.
So, ukudemonstrator, angazi ukuthi nxa bedemonstrator bachoni, ngokuthi khathesi into esikhangelane la, phela into okumele sibe yazi ukuthi nxa sesihlangane le problem, kumele senzeni sonke as a nation. Angithi? Siyakwazi ukuthi sibuswa ngabantu abanye esingabathandiwe. Kodwa-ke kuzasinceda yini ukuthi sincedise udubo ukuthi luye phambili kumbe sizame ukuthi senze ukuthi siphinde. Okunye esikwenzayo hayi ayisikho okuqondileyo.
So-ke utsho ukuthi ngabahlale phansi lohulumende bakhulumisana ngalokho.
Into ekhona eZimbabwe ukuthi khona khona uhulumende yena ngokwakhe angazi ukuthi nguhulumende bani. Ngoba izinto lezi zenzakala nje ngenxa yokuthi kulabantu abakade bethatha imali beyifaka ezitridini beyihamba iswelakala loba lanini loba lanini ungafika ebhenki uyisweli. Lokhu bekusenziwa ngabantu abaseZimbabwe. Abanye bangukhona bengabantu abanezikhundla kuhulumende.